Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu namuhla sikhangela udaba lobuthakathi. Amapholisa athi abophe owesilisa eMtare izolo owetheswa icala lokubulala uyisekazi esithi uyaloya. Buvele buyini ubuthakathi? Ukuhlaziya loludaba sixoxa lenyanga njalo eyingcwethi kwezamasiko umnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Yisehlakalo esibi umntwana lo obengafanelanga ukuthi agongode kwisekazi ethi uyaloya. Angithi bekufanele ukuthi avikele abadala ukuthi nokuphambaniseka okunje kodwa angikwazi ukuthi kuvela ngaphi. Abadala-ke sebezathatha intonga bahambe laye bahlole babone ukuthi kathi into enjalo ivelela ngaphi. Nxa sebekubonile ukuthi uyisekazi unedlozi lokuloya, angithi-ke abadala yiba sebezamkhuza.
Sesike saxoxa lawe kulolu hlelo lwamasiko, usithi wena ukuloya lusiko, utshoni kahle kahle khonapho?
Ukuloya lusiko kwadalwa nguNkulunkulu, kodwa-ke kakulula ukuthi abantu bakunjisisise ukuthi kusukela ngaphi, ngoba kakula siqalo umuntu engatsho ukuthi into liqala la iqina la. Yikho-ke abantu badalwa lakho ngamadlozi ngamadlozi ukuthiyana kwawo. Uzakhumbula ukuthi koBulawayo sinentaba esizinda ezizwa kuthiwa zintaba zabathakathi. Kulapha iNkosi loBhengula eyayibulalela khona abathakathi. Kube nendawo emaguswini ejotsholo lekubizwa kuthiwa kusezikungwa, lapho wawuxotshelwa khona abathakathi. Sathi-ke lakhona yale kwaZulu abathakathi lakhona babebizwa ngaba lohlupho kudingwe ukuthi kathi isiga lesi sivele njani, kube sokudingwa-ke izanuse ukuthi ngazidinge ukuthi kathi umuntu owenze lokhu umuntu onjani. Yikho engingakutsho ukuthi ukuloya kulusiko, kunjalo kuyaxotsheka abantu abakwaziyo ukulukhumbula lolo siko, kwenza ukuthi abadlozwana lawo baxotshe angahluphi abantu.
Lixotshwa njani idlozi lobuthakathi?
Abantu izinyanga zithiyene, bakhona abakuphiweyo ukusebenza khona lokho.
Siyake sibone abantu becabana lapha imindeni ngemva kokuya kubowafawafa othikamtanda ezinyangeni uze kuthiwa uloywa nguzibani. Abantu bagamulane babulalane njengakusehlakalo lesi, kanti kwesinye isikhathi kuyabe kungela kuthakatha okukhona. Abantu betshelwe ngamasela nje adinga imali ukuthi uloywa nguzibani. Ungathi ludubo olubhahe kanganani elizweni lolo? Uyinyanga, ezinye inyanga siyazi ukuthi lazo ziyawathatha amachansi. Ungathi kubhahe kanganani lokho?
Kuyinto enisibili, kukhona khona lokho ukuthi kulabantu abanjalo abahamba bexabanisa abantu bebhula abantu. Ngengithemba kuzona lezi nsuku bakhona abakubotshelwe lokho bebhula umuntu gogo bethi uyaloya. Yikho-ke isahlakalo esinjalo sikhona ebantwini, sinjele ngokufela. Ubufela bungeke baqedwa muntu, lobuqili obunjalo bungeke buqedwa muntu, ngoba izinto ezadalwa labantu ukuthi kazibe phakathi kwethu zizimbi zinjalo.
UNkulunkulu nxa sisizwa abafundisi bechumayela babangwenye emasontweni bathi uNkulunkulu ngumuntu ohambela ebuhleni, nxa usithi ubuthakathi badalwa nguye kuhambelana njani khonapho? Ungabusuxaka abanye abanengi kakhulu amakholo.
Angithi uye ulokhuza ukusathane wayeyinceku kaNkulunkulu, ukona waribhela. Yikho lalamhlanje amahulumende alama-opposition party, yikho-ke nabo ubuthakathi bunjalo. Yikho asiyo nto engaqedwa ngumuntu ukuthi kudilizwe kube khona, kodwa impembi ukuthi nxa kule nto enjalo abantu bababonisane ukwenzela ukuthi ukuthula kube khona phakathi kwezwe. nalezo zinyanga ezihamba ziqhila abantu ukuthi sendilambile kangenza imali masinyane ngendlela engayishiyo, hhayi akufuneki lokho.
Njengenyanga babungwenya, ungathini kwezinye inyanga, ikakhulu inyanga zamanga ezixabanisa imideni zitshela abantu ukuthi uzibani uyaloya, kugcina kusiba lodlakela lokulahlekelwa kwemphefumulo njengalokho esikubone kusenzakala eMotare, ungathanda ukuthini ebantwini abanjalo?
Ngabatshela khona ukuthi yekelanini umkhuba wenu lomubi. Nga ulambile, hambe ucela ukudla kumakhelwane wakho noma esishobeni sakho, kulokuthi uqhila abantu nxa ungalawo amandla okulapha ungazwa kufosela.
Umnumzana Mhabinyana Ngwenya, inyanga njalo uyingcwethi kwezamasiko. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo ngenjabulo, yimi uNtungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.